ngikubonisa ngandeni ukhuluma engumuntu owaziyo lapho sivela khona ngoba ngo 2009 le 2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi eSouth Africa ukukhuluma wakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini xa kusoze kwenzakala ukuthi uza ukuthi alkibhazi ingakathi nathi hhayi yena mnanga kwawena izinto zingakuhambanga kuhle kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi ngakula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojili wezimbabwe ngiyisade zinto eyimbi iyo hatshi ingona ihlale phansi njengabantu likhulume lizanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liyophambili.
Sibone umnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle ubona inkuthazo kamnumzana Mbeki ilandela yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa yikhuluma komuntu ozithi unqobile yasoke akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo inkuthazo leyi uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekube lethuba elokuthi i-sadet ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule iripoti eka-Nevers Mumba election report leyana ngakho hhathi akusuze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo izithi yanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathona abanqoba ngibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu erutha ezimbabwe kulokhu khalakhala lokukhonana isadeka
sizwa abebandla eliphikisayo abe-TCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshe kakutsha nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na
ya lapha ngibona impumelo ezingathi zimbili kodwa into eqakathekileyo kakhesi ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kungenzeka ukuthi kube lohulumende emanyano kumbe kube le-chancellor of MP hatshi lokhu kuqakathekile leyo yinto efanele yenzakale okolunye ukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube lokhetho olwenziwa nxa izizathu nasezilungisile lezo zinto akade bekhalakhala ngazo asezithibakazithi kumbe lapho njani kodwa angiboni ukuthi kuzaba lona ukhetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lo hulumende womanyano khona lokhu ubona ngani yikho okungaba into enganceda iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokuhulumende womanyano we-2008 labantu abakwazi kahle ukuthi uhamba kanjani uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobe obabukhona ubabumgabeni yibo benza kwaba lamabhanga amaningi kwahlalwa phansi kwakhulunywa ngazi ukuthi njengoba omuntu lami ngangikhona kukhulunywa isisekelo sombuso esitsha salungisiswa hhathi asifumanga kuhle kodwa abantu yasithakazelela isisekelo sombuso lethana yiso esasifanele sisihambise phambili yayinto yaphuma ukushisilile kungaba lokunye ukukhalakhala kodwa saba lesi sifundo sokuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengizani yabe sithikisana kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kakhulu ngibona ngathi mina isasiyisifundo esihle esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.